Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Ngali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 5 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende wazise izolo ukuthi imali yegolide ama gold coins isizaqala ukusebenza, kodwa imali ayisoze isebenze ukuthenga izitolo.
Ebesethintsha i-gold coin yona leyo uze azuze imali ayenelisa ukuthi athenge ngayo. Angiboni ukuthi i-gold coin lizawe lithenga ezitolo.
Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fatsai Mahere ukhweze emthethwandaba udaba lokuthi intatheli zindaba u-Edmund Kudzai ufuna ukuhaza ebulenjini imfanekiso yakhe enqunu elejaha elithetheyo.
Njalo ngibona ukuthi abantu bathatha ubulembu lobu babusebenzise ngendlela engayisiyo, ngendlela egwenxa, kulokuthi abantu bathathe lobu ubulembu lobu babusebenzise ukuthi kwakhiwe isizwe.
Kuhlelo lwethu lapho isikhangela imbali kamuyi umnumzana Joshua Nkomo lebandla le-PF Zaphu, namhlanje sixoxa lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana George Mkwananzi.
Mina ngokubona kwami i-Unitar Court eka-1987 yayiyisilobelwano sobuthengisi obenziwa yibukhokheli bezaphu. Angifuni ukushaya inja ngifihle umphimbo.
Kulaba sakhulayo abane ababhubhileyo edede ngemva kokulala besotha umlilo wamalahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende wazise izolo ukuthi imali yegolide ama gold coins isizaqala ukusebenza mhla ziku-25 kuyona le inyanga, kodwa imali ayisoze isebenze ukuthenga ezitolo. Leli linyathelo elathathwa ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube njengeminye yemizamo yokuqeda udubo lokungahambi kuhle kwezomnotho welizwe. Imali le ezakuba ikuhlobo lwamatshe ama-coins izasetshenziswa njengendlela yokugcina imali nje kuphela. Sixoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera ukuze sizwe ukuthi kahle kahle imali le izasebenza njani.
Ngokubona kwami ama-gold coins azasebenza njengama kuthiwa ngama treasury bills. Awuthi nxa ufuna ukuthi ugcinise imali okwesikhathana, kungaba ngomnyaka owodwa kumbe iminyaka emithathu kumbe iminyaka emihlanu, uyathenga ongama gold coins lokho, bese uwagcina for isikhathana lesiyana ofuna ukuthi uwagcine engxenye yi-one year kumbe i-three years kumbe i-five years. Isikhathi sesifika usubuyi sela i-gold leliyana bese bekunika imali yakho i-value isemvalue owawuyigcinile. Yikho okumele ama-coins asebenze ngendlela yona leyo. Kodwa udubo engilalo yokuthi nxa ungathenga usebenzisa i-Zimbabwean dollar, ngokuhamba kwe-rate nxa ungagcina i-gold leli okweminyaka owodwa, kungenzakala na ukuthi uthole imali yakho ilokhe isile-value owathenga ngayo ama-gold coins lawana? Lokho akukacaci.
Manje ungasitshela ukuthi ama-gold coins wona la ayasebenza njani? Asithi umuntu ufuna ukuthenga esitolo, ayasebenza njalo yini?
Angiboni ama-coins lawa esebenza ezitolo, ngibona njengani umuntu uyabe ezigcinele engxenye endlini kumbe ebhanga ukuze ukuthi nxa isikhathi sesifikile esokuthi usefuna ukuthi asebenzise imali athenga ngayo, usephenduke ebhenki umuntu ebesetshintsha i-gold coin yona leyo uze azuze imali enelisa ukuthi athenge ngayo. Angiboni ukuthi i-gold coin lizabe lithenga ezitolo.
Njengoba kuthiwa umuntu engathenga igolide lona leli uyaphiwa i-certificate, kutsho ukuthi ngokubona kwakho kuzaba nzima yini ukuthi abantu balithenge leli golide ama-coins onala njalo lokuthi bayathengiselane?
Ukuthenga ngibona njengokuzaba lula sibili njengoba uhulumende edinga imali, kodwa ukulithengisa ikakhulu nxa ule certificate kuzaba nzima. Kodwa uyakwazi ukuthi abantu bayadinga indlela ezokuthi bathengiselane, so kumele sibe le ndlela sibili ezabona ukuthi abantu abathengiselani leli golide njalo akabalithengi ukuze balithengise njalo ngemali ephezulu. So nginethembele ukuthi lizabe lingendlela eyokuthi abantu bayakwanisa ukuthi balithenge, kodwa ukuthi liyabe lingasebenzi, ukuthi even umuntu engafuna ukuthi alithengise liyabe lingasebenzi.
Alo ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi kwezenotho yelizwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Isikhulumeli sebandla leCCC uNkosazana Fadzai Mahere ukweze emthethwandaba udaba lokuthi intatheli zindaba uEdmund Kutsayi ufuna ukuhaza ebulenjini imfanekiso yakhe ebhunyumunyu elejaha elithetheyo. UKutsayi ngesonto wayethe uzaphanyeka ebulenjini bokuxhumana iTwitter imfanekiso le ngoba efuna ukutshengisa ukuthi uMahere ugcwele inkohlakalo ngokuthandana lamadoda abanikazi. Kodwa izolo uKutsayi uthe usemile ukwethula imfanekiso le ngoba encengwe ngomunye oyazana laye loMahere ukuthi engayiphanyeki ebulenjini. Kodwa abalandeli bebandla leCCC bathi bayasekela uMahere ngoba engathathwanga njalo elelungelo lokuthandana laloba ngubani. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo, uNkosazana Victress Mathuthu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Msakazi, mina ukwephuselana lokhu ngokuthi abantu bayithuselane ngokuthi bazofakana imfanekiso yabo benqune ebulenjini, ngikubona kuyinto eyibuntwana kakhulu engikhangelela ukuthi ngabe yenziwa ngabantwana, ingenziwa ngabantu abakhulileyo. Njalo ngibona ukuthi abantu bathatha ubulembu lobu babusebenzise ngendlela engayisiyo, ngendlela egwenxa, kulokuthi abantu bathathe lobu ubulembu lobu babusebenzise ukuthi kwakhiwe isizwe kwabantu bakhane, basebe buthatha bekusebenzisa ukuthi bayethuselane besabisane. Umuntu usezaphila nzima ukuthi bani uzofaka umfanekiso wami ebulenjini. Lokhu ngikubona nje kuyinto eyibuntwana okokuqala kimi, ngikubona kuyibuntwana kakhulu, into engikhangela ukuthi yenziwe ngabantwana engayenziwa ngabantu abakhulileyo. Njalo ngibona abantu besebenzisa ubulembu lobu ngendlela engayisiyo. Bokungani abantu bazathatha ubulembu lobu babusebenzise ngendlela engayisiyo? Ziningi izindlela ezinhle esingaziyenza singabantu sisebenzisa lokhu okuyizinto kwenkundla zokuxhumana. Ziningi izinto esingazenza, kodwa lokho ukuthi abantu bayethuselane base ukuthi umuntu sizaphila nzima ngoba uzibani ulezithombe zakhe, umuntu enqunu sizesaba ukuthi hayi noma ngayenza ukuthi ubani uzafaka izithombe zami enkundleni zokuxhumana, kuyinto embi kakhulu. Ngikubona kuyibuntwana, kuyikungakhuli, lokuyikusebenzisa ubulembu ngendlela engayisiyo.
Manje ngokubona kwakho lolu daba ludaba olusetshenziswa ukuhlukuluza omama kuphela yini, kumbe labo baba labo bangayithuselwa ukuthi kuzahazwa imfanekiso yabo labo kubahlukuluza ngendlela efanayo na?
Msakazi, ubuhambaze komuntu wesifazana kuvele nje nxa sikubhekile khona singakuthi sathi sikuthi kuyesabisa, kuyinto eyimfihlo kakhulu nxa sesikuthi sikuqathanisele komuntu wesilisa. Kodwa siyakubona ukuthi abantu abangomama yibo abahlukunyezwa kakhulu ngokuthi bebe besethuselwa ngokuthi kuzaphanyekwa imfanekiso yabo ebulenjini. Yibo abahlukunyezwa kakhulu, kusenziwa khona lokuthi ukubonakala komuntu ongumama ehambaze kuyinto esabisayo esintwini, kuyinto nje umzimba womuntu ongumama uyimfihlo enkulu kakhulu. omama ibaba esibawona impela behlukumezeka lapha kuleyo nto yezithombe lezo kumile abantu abantu abayethuselana ngazo. Yebo kungenzeka ukuthi labo baba labo bayethuselwa, mhlawumbe besethuselwa ngomama ukuthi hayi ngizophanyeka isithombe sakhe kule njini. Kodwa omama bahlukumezeka nje ngoba kuvele ukuhambaze komuntu wesifazane khona. Kuyesabisa, kuyahloniphisa kakhulu. So nxa uzathi uzwe ukuthi hayi umuntu wesifazane usephanyekelwe isithombe ekule njini, kukhona kulihlazo, yikho nje besetshenziswa ukuthi bebe besethuselwa omama ngoba kuyazakala ukuthi ubuze babo kuyahloniphisa kakhulu.
Lo ke ngukhosazana Victress Mathuthu, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyezim imbokodo, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uhlelo lwethu lapho esikhangela imbali kaMuyi umnumzana Joshua Nkomo lebandla lePF Zapu lamuhla sixoxa lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. Umkhwananzi uthi impela ibandla leZapu lathengisa isizwe sikamthwakazi.
Mina ngokubona kwami iUnity Accord eka-1987 yayiyisilobelwano sobuthengisi obenziwa yibukhokheli bezaphu. Angifuni ukushaya inja ngifihle umphini kule ndaba, ngisenge ngaphumela egcekeni, akukho umuntu okuthanda buzayo ukuthi ngicabanga nezinto ezinjengalezi. Abantu bezaphu ngo-1987 bathengisa ngomthwakazi. Why ngisitshoka njalo? Ngemva kokuba sekwacaca kwaphumela obala ukuthi ilizwe lihlukaniswe kabili ngendlela owavotwa ngayo ngo-1980 nango-1985. Uma kwakusasekhona ukuthanda kuzokuthile ezingqondweni zabakhokheli abanjengabo Joshua Nkomo nabanye ababekhokheli badlalezayo, kwakumele kuphele ngaleso sikhathi ngoba ngaphezu kokuvota okwabonakalisa ukuthi izwe liqunywe kabili ngokwemihlobo nangokolimi, kwakhitshwa umbhuqazwe owaqonda ngqo kuphela kulabo ababengakhuluma isiShona ababe tholakala emhlubulweni obizwa kuthiwa yi-Matabeleland ne-Midlands ngamafitshane imthwakazi. Uma lokhu kwakungababonisanga kwacaca ukuthi sekuliwa ngobuhlobo, njalo leli lizwe lihlukane phakathi ngokobuhlobo nangokobuzwe, kuyabe kukhomba ukuthi ubukhokheli balaba bantu babungelayo inhlakanipho. Sasingabazwela kusiyafika kubo Lancaster mhlawumbe, noma babe becetshiswa ngobaba uKhayisa ukuthi ilizwe leli vele lihlukane kabi bangakulaleli bephulela izikhuni endlebeni. Singabazwela lapho ngoba babevele bephume bona besiyalwela iZimbabwe yonke, kwase kubenza baphoqe ukuthi bame ngalokho kuze kuyofika ekuphetheni ngo-1980 kungenwa ekhethweni. Kodwa ngemva kwalokho kwase kubacacela ukuthi izinto zimi ngalophu hlobo. Kungakho-ke ngemva kokubhuqwa kwabantu besiNdebeleni ngumbhuqazi weGugraund, uma sekuyiwa hlalwa etafuleni kulotshelwana izivumelwano, kwase kumele ukuthi ubaba uNkomo nabakhokheli bezaphu bagodle iMathebeleni ngoba yiyo eyayibenza bafunwe yizani ukuthi kubuyiswane kubuye kube lokuthula elizweni, ngoba ukuthula lokhana okwakungekho kwakudalwa yikuthi isizwe sikamthwakazi sase siphume same egcekeni, kwacaca ukuthi asiyo ngxenye yeZimbabwe. Uma kwase kumele kube khona ukubuyisana, kwase kumele ukuthi kube khona ama-terms and conditions, izinto engingazibiza ngithi mina ngesintu, kwase kumele kube khona izimiso lemicingelo ethile eyayimele ibekwe ngabakhokheli bezaphuthi. Singakaze sibuyelelane noma nisibulale nasenza lokhu nalokhu, kodwa sizofuna kube nalokhu 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 okuzokwenza ukuthi le nto ingabe uyiphinde yenzakale. Futhi lokusalela emva kwezengqokela phambili le ntuthuko okwenziwe iminyaka ecishe ibe lithumi kusenziwa ngumbhuqazwe kuzolingiswa ngayiphi indlela? Ubukhokheli bezaphu zakuba kubeka lokho etafuleni, bangena nje bucimezele bona sebuzibhekela izikhundla, baphiwa lezo zikhundla, badla bahlala baze bafela kuzo. Nanamhlanje ubaba uNkomo uliqhawe lezano, yikho ubona nesithombe sakhe sibekwe phakathi kwenziki yedolobho lakoBulawayo, asibekelwa ngokuthi uyabukwa uyangconywa ngobukhokheli bakhe lobuhlakani bakhe lokulwa akwenza empini yokuletha uzibuse hayi kuhlekwa umthwakazi ukuthi lo muntu wenu elalicabanga ukuthi umkhokheli samgoqa samenza umatholwane wethu yikho simbeka la sifuna nani nonke nifane naye libe ngomatholwane bethu lisilalele ku wonke sizolitshela khona kuze ukuthi nanxa ningcwatshwa silithathe silibeke ezibukeni zethu siligcine lapho namathambeno yikho lokho okwenziwa ngubaba uNkomo
manje ngokubona kwakho kwakumele enzeni umnumzana Nkomo ngesikhathi abantu beZimbabwe bebulawa ngeGugurawundi
ngesikhathi abantu basemathebeleni abantu bakamthwakazi bebhuqwa iGugurawundi kulutshwana engakwenza ubaba uNkomo ngaphandle ukuthi ahlabe umkhosi ahlabele umhlaba wonke uzwe ukuthi kwenzakalani engicabanga ukuthi wazama umntakamahadebe wazama mpela wawuhlaba yena umkhosi kodwa ke izindlebe zalabo okwakumele balalele bezingcinwe ngengcino yeCold War labo ababekwazi ukuthi kwenzakalani abanjengabamazwe waseBrithani neMelika bathula ngabomo bekwazi ukuthi kwenzekani ngoba babengafuni ukuthi kubonakale ukuthi umuntu wabo obusayo uRobert Mugabe usesenza izinto ezenyanyekayo so bathula ke ngabomo ngoba futhi bevele besasenezilonda zalokho okwakwenziwe izaphu nezipra ngesikhathi sempi wisizindizamtshina ezasakazeka phansi zaphahlazeka zabulala abantu abaningi kakhulu abamhlophe inxeba lelo lalingakapholi ngikholwa namandla likapholi kanti nakhona ukuthi
Hello ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungulayo zombusazwe sizaqhubeka ngehlandla lesibili lalingxoxo lomnumzana Mkhwananzi kusasa sihlaziya ke indaba kamnumzana Joshua Nkomo kunabasakhulayo abathathu ababhubhileyo edethe ngemva kokulala besotha umlilo wamalahle isikhulumeli samapholisa eMatebeleland and North uInspector Glory Banda utshele intatheli zindaba ukuthi abathathu laba uShon Chinemushonga oleminyaka yokuzalwa engu-18 uNyasha Tore oleminyaka engu-19 lo Witness Ashley obeleminyaka yokuzalwa engu-22 bebesemiyambo safaris ngeviki edluleyo lapho abazivalele etendeni belembawula yamalahla bavuka bebhubhile sixoxe lo kansila walumango umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe ukuningi ngalolu daba
imbawula leyi kukhanya umoya bayuphefumula wasukusele ayibizwa lesingizi ukuthi carbon monoxide so obusuku bonke bewothi imbawula leyi ekuseni omkhulu wabo obafundi kade bebafundisa izifundo zeguide wavuka wazama ukubavusa ememeza wathola kungela muntu ophendulayo kumbe kutshengisa ukuthi kulabantu ngathi basalele wathi evula wabona hhayi ukukhangeleka kwawo kukhanya ukuthi akula umuntu owenza imovement yokuphefumula wathi efika eduzane lawo wathi naye ebona wathi hhayi kukhanya ngathi bayesebefile kokugijima besiyobiza umkhiwa umnikazi wamabhiza wona lo nguye wawuya sebona ukuthi abantu laba kade sebefile babiza udokotela oseduzane edithi silamadokotela amabili so amadokotela lawa wathi ngokuzwa umuziko lo bagijimela khonaphana babuya lamapholisa abakwanisa ukubona ukuthi abantu laba kade sebefile
manje zona iziphathamandla zithini ngakhona lokhu kukhona yini abafuna ukuthi bakuqonqosele uZulu
iziphathamandla ziyakuthaza uZulu wonke ukuthi bengalali the wothi imbawula even siyakwazi ukuthi kuyaqanda isikhathi sona lesi sekajuni but bayakuthaza abantu ukuthi bengangeni le mbawula ezindlini belale bewothi imbawula obusuku bayakuthaza njalo ukuthi nxa sebelala bekuphi imbawula zangkhona lezi phandle kumbe behle belahle lamalahle angkhona kuya vangelo kulasekelwa lempilo singakhangela abafana laba yiwo abafana asesivasha kakhulu ukuthi siyakhangelela okuningi kubantu baleminyaka enjengaleyo ukuthi ikusasa yethu manje ngase silahlekelwa labantu baleminyaka ephansi kangaka shiwa kusisi kakhulu kuyasikhathaza njengenkokheli zezigaba maphathi hayi kuyazwakala inkuthazo yeziphathamandla ukuthi abantu bengalalile mphawula ezindlini.
Hello ke ngumnumzana Stanley Dorima ukansela wedede ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Victoria Falls. Okwamanje besikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube walile ukuya kwethulela idale lePhalamende isivumelwano esasayinwa la babe ngabalimi abamhlophe. Ngomnyaka ka-2020 uhulumende wazisa ukuthi uzakupha abalimi laba imali edlula amabhiliyoni amathathu, 3.5 billion. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usefake ilanga lomhlaka 27 wenyanga ezayo ukuthi kwenziwe ukhetho lwe-by-election esigabeni seGogwe kaBuyuni. Lesi sikhundla savuleka ngemva kokubhubha kukamnumzana Leonard Jikomba webandla leZANU PF. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ungameli Nkomo Chris Gandhi, hawu ba twakela ibali phela leyami audio bantu abantu beyizwe kumbe ngikhuluma kubi angazi. Hayi mina bengifuna ukukhuluma ngo-Minister of Finance lo Mangutsha ukuthi kati mesikazi wazi sibili kahle kahle amnambonti kazazi bavumela kanjani ukuthi ama-school fees ibhadale ngemali elingana le emeli nxa leyo mali ingavunyelwa mbonangani izadlula ipay katitsha. Hayi mesi ziyabaphika la amadoda la hayi mesi ziyabaphika TV yani wayike ngananzeleli kanti ukuthi kumele bebhalansise le pay yababalisi bese sosenza ukuthi-ke besokuhambelana-ke la ma-pay ngapha kuma-school fees umbalisi manje uzakwanisa ukufundisa abantu abantu asazi
yabingelela Studio 7 abalaleli nabalandeli okhulumayo ngumachisa ekhezi engililungu le-NRP ngicela ukuphawula maqondana lamalungu amalunga awephathi yethu yakomthwakazi acebe influenceni ukuthi akholwe ukuthi inkomo yathengisa ilizwe. Leli gama leli alikho mnandi ukuthi kukhulunywe kanjalo umuntu owabuya lelizwe. Akakho umuntu ongenamaphutha kodwa okuhle ayabe ekwenzile makukhanye. Ngicabanga ukuthi unkomo wenza izinto ezinhle kakhulu ukudlula amaphutha lawa angawe zanga ngakubo owawenza ecabanga ukuthi wenza into right. Amalunga ethu awe-MRP sesiphazama kakhulu ngoba sokubonakala ngathi inkomo akulaluthuluso walenzayo. Bengicela bengibesicelo bafowethu esokuthi uma sikhuluma ngenkomo asikhangele nokuhle okwakwenzayo. Kwesinye isikhathi singabe sikhuluma labantu abazelwe lizwe selibuyile abangakwaziyo ukuthi lingakabuyi kwakunjani. Kodwa uSmith wavuma ngekhanda akavunyiswanga izalo uSmith wavunyiswa izalo ekankomo. Inkomo esihlale iqina isikhanda ngisho noma ibizwe khona le-London esihlale iqina isikhanda sithi sifuna umhlabathi. Smith waze wabona ukuthi vele ngisho noma esevunyiswa ukhumbule ukuthi wathini ngenkomo lomkhonto wesizwe ukuthi if I can get an arm like zipra and umkhonto wesizwe I can conquer Africa. Azange ethi if I can get an arm like Zanda no wasebenza bafowethu umkhamba asikuvume lokho and esingathi wathengisa ngoba phela umuntu othengisayo ngumuntu obenefithayo kukhona okukuthengisa manje unkomo wabenefitha ngani njalo wayebhekele ukubenefitha ini unkomo ngoba ngabe kuthiwa ayebhekele ukubenefitha kudesperity ngabe wabuyela egangeni ngemva kokuluza kwakho ama-elections asikubhekeni okuhle bafowethu umdala wethu wasenzela khona la mazwi akhe wathike wakhulumile lokuba imbumba owayekufisa ngelizwe sezimbabwe ngiyabona
linjani bantu bakustudio 7 linjani lonke khona manje kulabantu abashumayela ivangeli lokuthi asibambane yazi futhi kungazi kufana nokufa yazi ukungazi kufana lokufa khona manje abantu bakomthwakazi abazama ukuthi bazikhulule kuphuma umlayezo ukuthi abantu bakomthwakazi they must be found guilty, noma bengakho guilty kumele ba found guilty bagwetshwe. Kodwa kulabantu ababulala abantu emini lasebusuku kababoshwa. Siyababona abantu abalandela iZANU PF singaqamba nje ababotshwa kabenziwa lutho abahambi nokuya emajele. Kodwa kuye kuthi abantu abasukumela ukuthi bazivuse bathole uzivuse kuthiwa kumele bafounde guilty bagwetshwe iminyaka ngokubhadala izimali. Kodwa uze umuntu othi sasibambayo, ubambana kanjani nabantu abanjani? Ubambana kanjani? Linabathengisi? Siyalazi, sisazolibona. Sisazolibona njengoba likhuluma kanje. Sisazolibona imithakazi yabuya loba kanjani. Izoza kuphela.
Salibonani ku-Studio 7. Salibonani ku-Studio 7 njani? Hayi, khona kuliqiniso badala, kuliqiniso badala nje. Iphathe sithathele ilizwe yona inkinga nje, hhayi. Umsebenzi efanele iwenze ngendlela eqondile, hhayi, iyehluleka. Yikho nje ubona abantu sokuze kufika manje ukuthi bebona nangezinye indlela, njalo le mbono yabantu isuka kusuka kuye ngephathe ethethe umbuso. Ayinakekela abantu, ayikho nje into ekhona nje ibhekela nje izakhamizi zelizwe. Abantu bayahlupheka ubuhlungu kakhulu. I-government engakwazi ukugcina imtandazo, akusiyona i-government le. Akusiyo nje i-government okufanele ihlale esihlalweni, ngoba i-government ifanele ikwazi ukuthi umntwana okuphakala abazali uyaphila uyadla. Abantu abagogekile abangakwazi ukuzenzela ukuthi besebenze bethole imali, ifanele ikwazi ukuthi ibakhangele ukuthi bayathola ukudla, abathola zonke izinsiza ezifaneleyo nabantu abadala. Kodwa-ke yona hhayi, eqinisweni badala singakhombana ngeminwe konke, kodwa khona okurongo i-government esithathele umbuso. Kusho ukuthi ngamanye amagama aso ma-quality leaders. Engangiqini mina mbona ukuthi iphutha lenzakala khona laphana-ke onkomo kuvotwa, kula kwenzakala khona iphutha lokuthi izani inike amandla awukuphatha ilizwe. Ngoba izana zengeyalwela umbuso waseZimbabwe ayinayo imbali. So ngicabanga ukuthi yikho okudala ukuthi ingabi kwazi ukuthi into eyalelwa izakhamizi zaseZimbabwe yini, nasayingakwazi nokuthi ifanele yenzeni. Lo mbuso wayo nje akubonakali ukuthi yenzani. Qiniso yini lo ukuthi yenzana kubonakala. 42 years akunanto nje ebonakalayo ukuthi hayi izani isiphathele ilizwe yenze 1, 2, 3. Isileka lokumentena nje umgwaqo nebhodi. Ngiyabonga, ngithanda ukunaba kakhulu. Kunengikade ngisafisa ukukhuluma. Ngiyabonga.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le-Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. This is us ifuma Voice of America at the Washington DC. Chabo!
Kwezemelika, kulabantu abayisithupha abafileyo edolobheni le-Illinois eChicago ngemva kokuba omunye osakhulayo obeqashe phezu kwesakhiwo ehaze inhlamvu zombhobho. Abafileyo bayingxenye yabantu kade bebutheni bethakazelela ilanga likazibuse welemelika ebelikhona izolo. Ujaha odubule abantu laba ubikwa ebalekile, kodwa amapholisa asegcwele indawana yonke emdinga muzi ngamuzi. Injongo yokubulala abantu laba ayeke ayazakali. Okwamanje-ke isikhathi kasisavume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani. Ke sikhangeleke ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende wazise izolo ukuthi imali yegolide ama gold coins isizaqala ukusebenza kuyona le inyanga, kodwa imali lo le ayisoze isebenze ukuthenga ezitolo. Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fadzai Mahere ukhweza emthethwandaba udaba lokuthi intatheli zindaba u-Edmund Kutsai ufuna ukuhaza ebulenjini imfanekiso yakhe enqunu elejaha elithetheyo. Kuhlelo lwethu lapho esikhangela imbali kaMuyi lamhlanje ke uMuyi uJoksha Joshua Nkomo besixoxa ke lo mnumzana George Mfananzi esizaqhubeka silaye kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Igama lami nguChris Dande, ngisithi asidibaneni isikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 lamhlanje ntambama.